ngokwana kuhlelo labasakhulayo ngumaigobe namhlanje kuhlelo ikobulawayo bon2202 nqa sixoxa lo mnumzana uthondela ishoko owasungula umkankaso wokudobha ingcekeza ongaphansi kwesihloko esithi the clean up campaign. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, njani?
Hayi, ngiyabonga, ngiyaphila baba.
So Thondelayi, masithinte udaba olusegodweni lamhlanje, awungitshele ngamafishane mayelana ngalo mkankaso wakho i-clean up campaign.
Ngiyabonga kakhulu. Saqalisa i-clean up campaign yethuleyo ekuthiwa yi-keep Bulawayo clean exactly 665 days ago. Okwasinika amandla okuqalisa i-campaign yethu sakhangela idolobha lethu lakobulawayo. Thina sisakhula singabantwana, idolobha leli lalilinhle, libukwa nabantu abasemazweni, libiza abantu abasemazweni ukuthi bezenza ibhizinisi, abanye bebuya njengama-tourist. Sathi sesiyikhangela indawo yethu sabona ukuthi hhayi, sekuphambanisekile lapha kobulawayo, kumele nathi siqalise ukwenza i-campaign eyokulungisa idolobha lethu. Ngahlala phansi labanawami uWillard loThina Sesoko sakhangela ukuthi kanti singanceda njani uBulawayo ukuthi ebuyele endaweni yakhe yokuhlanzeka kahle. Sabona ukuthi ingcono siqalise ukwenza i-campaign ezayenzakala every day, si-reminde abantu ukuthi ingcekeza iyafakwa emabhini. Sazibuza nje ukuthi kanti sizakhuluma njani ngabantu. But no, asebenzise i-technology ekhona these days, wona lawa ama-Facebook, ama-Twitter nama-WhatsApp. Basitshela ukuthi sizaqalisa ngo-day one, sithathe impikitsha, sifake izibizo emabhini. Hawu, nanku-ke namuhla sesifike ku-day 665, kuhamba kuhle. Ngikhuluma kanje, sesikwanise ukunxusa amakhampani. Ngikhuluma kanje, o-Red Cross sebesijoyinile, o-Stewart Bank sebesijoyinile, ama-Residents Association amaningi sibilikebulayo sesijoyinile.
Awungitshele-ke, isikhathi sokwenza konke lokhu lisitholaphi?
Esikwenzayo yilokhu, ngelanga ngelanga siyazinika 30 minutes ukuthi senze lokhu. Siyatshintshana labantu abaningi. Ngikhuluma kanje, sekulama-volunteer a-over 100. So, siyaplana egrupini yethu ukuthi namhla kuklinwa ngapi, ngoba nabaklinayo benza njalo nganjalo.
Umkankaso lo ukhona na ngasemadolobheni atshiyeneyo?
Ngikhuluma kanje, bengise-Victoria Falls, ngihlangane labanye abakhangela i-campaign yethu, beyivuka bebona ubuhle bayo. Sihle saqalisa, into engaqalisa labo izolo, ngaphambi kwayizolo sike sagcina sibili e-Falls. Safundisana, sabonisana ukuthi bona bengaqalisa njani. Ngikhuluma kanje, lizabona ngamalanga azayo ukuthi lase-Follows iyabe isikhona i-campaign leyo. Sizama ukuthi sisebenze labantu abaningi, i-campaign yethu ihambe across the country and beyond.
Hayi Thonde, isikhathi du. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Gcika uhlelo, uvalelisa abalaleli.
Hayi, nami ngiyabonga lokungikhokha ukuthi ngizokhuluma ukuthi senza ngani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli labo zazaziza ezinyizakhamizi eziseduze nabangani babo, ngiyabakhuthaza bonke ukuthi sibuye sisebenze sonke. uBulawayo wethu muhle, masiye phambilini sonke.
Hayi, siyabonga Thonde. Balaleli abathandekayo, lapha besixoxa lo mnumzana uThondelayi Shoko owasungula umkankaso obizwa ngokuthi the clean up campaign. Singakagqibi uhlelo, ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi ngolwesibili, Tuesday ngo-8 p.m. yimi ozabe khona kuhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lapho esizabe sikhangela indaba ezimqoka ezayenzakala kulomnyaka eziphathelane labatsha eZimbabwe. Ngifisa ukuzwa kini abalaleli bethu abathandekayo ukuthi libona njani umnyaka lo ka-2018 osifikile emaphethelweni, uhambe kuhle na? Masihlanganeni khona kuhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxisana lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3. Hayi ontanga wethi ngishaye phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, ngithwakaza omuhle. Bye bye.